Yebo, babagande, lokho into okuyichoyo yikuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lo muntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo eSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi uqashwe ube semsebenzini. So ke nxa usuzenzela futhi ke uvinjwe laphana, yikuthi into leyani kulambise uze ucine usubona ukuthi hayi akusaphileki lapha, sokumele ukuthi ngiphindele lapho engivela khona. So yiyo into okuyichoyo khona lo.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Ye, into okuyichoyo kuyinto lokhu nxa sokungumthetho kutsho ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho okuyisingathi yikuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kutho ukuthi kuzabe kungasaphileki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kutsho ukuthi i-xenophobia isi-institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni, okuyikuthi loba usubotshwa kuyabe sekuyikuthi awuhlukunyezwa ngoba umthetho usithi. Umthetho lo wenziwe singathi i-reactionary legislation, ukuthi-ke ngumthetho wokureacta, okuthi khona lokho okukhulunywa zinhlanganiso ezinjengabodudula kube yinto-ke ebekwa ibe semthethweni. So ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi ngamafitshane.
Bakhona yini osubezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebekufuna ukubuyela ekhaya. Angilayo kodwa information yokuthi bangaki asebebuyele. Kodwa ke nxa ngisizwa abantu abanengi nxa bexoxa bathi hayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya. Mina ke ngomunye wabo abantu asebekubona ukuthi nxa ngingaphila ngendlela enjengaleyi kuza ngisiza ngani. Kungangcono uyabona nxa lawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini, kuyinto engcono kakhulu leyo, kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebekuxotsha besithi ungadla amabhanzi abo, wena ubususalela uthi nizawadla ngenkani. Akungeke kusize lutho lokho. Into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela, ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulale udlile, awusayibhatali irenti, awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya, awusezuhlale vele. Yes, siyabonga.